Iningi lezakhamizi zeHarare ziveze imibono etshiyeneyo phezu kokwanda kwamapolisa phakathi kwedolobha leli. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni, isakhamuzi zeHarare njalo ephatheke kumisebenzi yokukhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu. UNyoni uthi ucabangela ukuthi lokhu kubangelwe yinkulumo eyethulwe ngabasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa emhlanganweni lentatheli zindaba ngeviki ephelileyo.
Kuthe kusenzakala lokho sabona nje amapolisa sebabize sebabuza ukuthi yelingephula umthetho yenjani njani. Namhlanje ngemandi nje sesibona amapolisa egcwele iHarare CBD yonke nje, ngoba siyazi ukuthi bakhangelele ukuthi mhlawumbe abantu bengamatsha, mhlawumbe abantu bengayenza i-demonstration.
Uqhubeke ethi uhulumende weZimbabwe ukhanya engazihluphi ngosekwehlele uZulu.
Lokhu nje kusitshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende lo kazimiselanga ngitsho kancane ukuthi alalele uZulu njalo ukuthi asebenzisane loZulu. Thina njengabatsha nje sizimisele ukuthi hayi, okwakathesi nje sesifike lapho esidweba khona umzila lapho esithi hayi sokwanele.
Kwasekelwa ngumnumzana Bekezela Gumbo, omunye wabaphatheke emsebenzini wokucubungula inhlalakahle kaZulu.
Ukubonakala kwamapholisa okunje so kuyabayithusela abantu begcine besehluleka lokuthi bemele amalungelo abo, ngoba sikhuluma kunje so ukhangela kuhambe ekhaya lisinga ukuthi siyimali ngikhala ipuphu ukuthi iyimali ngikhala amafuli ukuthi ayimali. Abantu bayahlupheka njalo imiholo yabo, abantu abaningi abakusebenzela uhulumende abagcwele lapha eHarare imiholo yabo ayikhwezwanga. So ungakhala into ezifana zenezo, it's obvious ukuthi abantu uhulumende ukhangela ukuthi abantu bakhathazekile kakhulu, bengangena isitalada noma isiphi isikhathi. So ukugcwala kwamapholisa mina ngokubona kwami njenge-analyst ngibona ukuthi lokhu akubiza kuthiwa i-deterrence, ukuba ithusela abantu besapha.
Wengeze uGumbo yethi sekuyikwenza kwabantu asebafunda ukuba uZulu lakho ukutshengisela okungenza baguqule ukucabanga kwabo ngendlela abangaphatha ngazo abantu nxa sokube lokutshengisela.
Kuma-demonstrations adlulileyo ngathi befake i-warning government yakuthatha kalula, kodwa kathesi ngiyabona ukuthi bafunde isifundo. So sebehle besidingana bebaqalile abantu phandle le, kuyabanzima ukuthi benga-risk impilo zabo bengena ithawuni mase bebona okunje. So bonani lokhu abakubiza kuthiwa i-preemptive strategy.
Ukwethusela abantu ngale ndlela uGumbo uthi kungasoke kwasebenza nxa lokho okubafuqayo ukuba bacabange ngendlela abacabanga ngayo kungasalungisiswanga.
Bonani into eyenzakalayo lapha ukuthi abantu bazama ukuthi bebeloko beqhubeka bezama ukuthi sidelay, yabona siphuzise into engayenzakala, kodwa ukuthi ezilong ezi inkinga ezizo eziyenza ukuthi abantu behlupheke befisa ukungena esitaladeni zingazange zilungisiswe akusoze kusebenzi. Ngoba kuthiwa idonki ungalokhu uhlala uyitshaya yethu sebesenzani iyantunya vela nje ugcine kwehlula lokuthi ungayenzayo. Yikho okungayenzakala eZimbabwe nxa kungazange kulungisiswe izinkinga engizibalisileyo ekuqaleni.
Unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo be-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bathole imibiko evela kwamanye amadolobho ethi lokhu bekungaseHarare kuphela kodwa lakhonale bekungesifanayo.
Amapholisa ke agcwele emadolobheni keHarare, koBulawayo, eGweru, eMtare, lendawana esijetsheneyo, ukutshengisa ukubana ke into azimanga kuhle ke elizweni. Balokwesaba indaba zokutshengisela, njalo silokuzwisisa ukubana ke abafana bezanupf bafuna ukuthi bangene estaradeni betshengisela bezenza abantu be-MDC ukuze batholeke i-evidence yokuthi babopheke abatsha be-Moving for Democratic Change. Lokho kuyinto esingasoze siyivumele thina njengabatsha.
Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kungamangalisi kubonakala kwamapholisa bezulazula phakathi kwabantu ngoba kungumsebenzi wabo.
Amapholisa kathesi we are just doing our constitutional responsibilities. Amapholisa kumele babone ukuthi elizweni kulokuthula.
Kusenjalo abephephandaba le-Daily News bethule udaba lokuthi umphathintambo wezomvikela uNkosikazi Opha Mchinguri Kashiri uthi uhulumende ulungiselele ngokwaneleyo nxa bekhona abafuna ukutshengisela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.